Hayi, ngiyabonga umbuso wakho omhle kangaka. Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu. Engicela kuZulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni.
Ibandla lona limi njani kwakathesi, kakhulu sibona kokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla.
Akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka-2023 lapho esesiyakuyabhuqa khona izanu umi njani, ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivalwa sokuthiwa sesiya ku-lockdown ye-COVID. Kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka, yebo naye ukhona sibili, kwakuyi-lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuZulu, njalo uZulu laye uyaphendula. And isibonakaliso ngokwenzakalayo e-Treadgold, ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga izithupha ukuthi labalungiselele bayirejista njengamavota. So izani kwabethusa khona khwana. So khonkhwana ngumboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani hamba phezu kwamaqanda, thina sihamba sibhampisa amaqanda ethareni njenge-tennis ball, ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlo abomvu. Endabeni yebizo, ibandla le-MDC libandla likaZulu. Ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluzwe lemigoqo meliyenzwe. Ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba u-president wethu Advocate Chamisa, hayi. Ibala lokuthi MDC Alliance lavela kusinqumo esaphumayo ngo-2014 Congress yethu ubaba uMui uDokotela uTswangira wayenguye upresident wethu esaphila. Kwavunyelwana kuCongress yeMDC ukuthi ngo-2014 kakuhanjwe phandle kuZulu, kuyebanjwana phandle bonke abalembono yenguquko. Sithi nxa sesibambene sibe ngumuzi omkhulu, i-big tent ngesikhiwa, senza njalo. Sithi sesiyimuzi lo omkhulu onjengowesithenjini, bese sisiba amabandla abona bona singaphathisane ekukhiphini laba bahuquluzi, bese sibambana. Yikho kuzalwa kwe-alliance. Sengitsho njalo, kanti ibizwe esilitshintsha yiliphi? Mina lokhu engazalwayo ngathi Coca-Cola, kwangena amanye ama-drink achiyeneyo, ozibani ozibani ozibani, ofanta opepsi wobani bani. Anzange ngizwe u-Coca-Cola etshintsha isithi ikhoku lana esembhodleleni namanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona i-cochlear so yethu. Nxa ibizo naleli lithi MDC Alliance kumele litshintshe, uZulu uzasitshela ukukwenza.